e indebele.
Alivuka njani mthakazi omuhle zulukandaba siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 kumpandula 2019. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa ibandla lakhe linqobile ukukhetho, sizalitshela ke ngokuzayenzakala lamhlanje. Umongameli owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, isidumbu sakhe siyafika lamhlanje.
Umgabe ngombono wami uzanqatshwa indawo ezinye, umzimba uzanqatshwa entabeni, kodwa isiko labogushumweli labe lingcwaba umoya uyangcwatshwa kozimba.
Iningi lamukela ngembono ithele ethiyeneyo isinqumo esithethwe libandla leMDC esokuthi ibandla leli alisaqhubi umcimbi walo ngomgqibelo ngenxa yokuthi kuzaba kubekwa owayengumongameli umnumzana Mugabe.
Kathesi ngabeza ukuthi bona hayi umgabe be-right sibili ebesejoyine le-MDC ngamangala uhlaza tshokona lana sedibiza iparty. Baningi sibili bayachiyana lapha labazathi abanye bayaqonda straight bayokuzana abanye bayakuzaphi.
Lamhlanje ke kuhlelo lapho esihlaziya khona udlakela olwenzakala eSouth Africa oluqondiswe kwabo kuza oluthiwa ngesilungu xenophobia. Siqoxa ke lomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, esitshela yena ukubana kanti kungani kuhlaselwa abensundu bodwa hathi abesilungu.
Kanti abamhlophe bafika bangene kwelinye izinga lapho abangabonakali khona, ma bebonakale babonakala njengabaqashi, yikho kaba balwisi ngaleyo ndlela. Umuntu ofuna imali yegrant ngumuntu omnyama, umuntu obangisa umsebenzi we-security umuntu omnyama, umuntu obangisa umsebenzi we-restaurant umuntu omnyama, yikho belwisa yena bengalwisi umlungu, ngoba umlungu ufika akhe ibhizinisi lakhe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe sizafika eZimbabwe lamhla sivela kwele Singapore lapho abhubhele khona ngeviki edluleyo. Iqula elisilandileyo lilamalunga emuli yakomgabe leyakomarufu abakonkosikazi wakhe lakahulumende likhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi. Kulokudonselana okukhulu phakathi kahulumende lomndeni kaMgabe phezu kwalapho azancwatshela khona. Amanye amalunga omndeni wakhe athi kumele abekwe kozwimba emathuneni akibo ngoba leso isifiso sakhe asikhuluma esaphila. Uhulumende yena ufuna abekwe emalibeni eHeroes Acre. Kodwa embikweni awethule izolo umzukulu kaMgabe umnumzana Patrick Zhuwao uthe umongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe bengavele babeke uMgabe lapho angafuni khona, uzimu luzabalungisa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kangazi ukuthi amasiko ayachiyana. Mina ngokwazi kwami uzimu luwela abantu ababe belomunye wabo oyabe echithe igazi elingelacala, mhlawumbe anyamalale kuthuliseke kuthi. Kodwa-ke imvama yena lowo oyabe kwenzile angasila, kodwa aphile lobunzima bokufelwa ngendlela ezingaqedakaliyo kwabakibo. Kangazi-ke laba bathi nxa angabekwa entabeni yona leyo lapho kubekwa khona abanye bazaqedwa luzimu, mhlawumbe lisiko lesishoneni, kumbe njalo utsho ukuthi balisandla ekufeni kukamgazi xa kusiya esintwini sakithi. Kodwa kwesakibo hhayi kamkwazi kwazeke ukuthi yikho lokhu ukuthi ungachitha igazi elingelacala unyamalala ungabonakali. Ungafumi ukuthi nguwe uzimu luzahlasela, lungakuthiya wena njengoba ngisitsho, luyethatha intsholi yomndeni lezi zukulwane zakho baze batho abadala ukuthi hayi lokhu kubangelwa yikuthi uyihlo omkhulu wenza isiga esithize nyakana thize. Lokho othi kodwa ukumbeka entabeni kungaba bangela uzimu. Hayi, ngingazi isiko lelo elithiwo yibona babathi bazadliwa luzimu.
Esintwini khona nxa lithe labeka umuntu endaweni lapha bengafuni khona, kuyenzeka yini ukuthi alihlamukele, alihlasele ngozimu?
Ye, ikuthi sesisiya enkolweni yabantu. Ye, ngoba ngiseke sizwe sibone abanye nxa kuthe kwaba lo kuxabana ungazwisisani, ungazwanani ekubekweni komuntu endaweni ethize mhlawumbe ebingafunwa ngulowo obekwayo kumbe abanye bengafuni. Bayenza imithanithani lesintu sabo, babike lasemadlozini nakuyibo ukuthi amadlozi lalo osehambile bababona ukuthi benzani ngalabo abantu abaphambana lalokhu abawufisayo. Mhlawumbe-ke lapho la kungathiwa luzimu, kodwa kuyabe sekubangelwa yimikhuleko yalaba ababekhuleka kulokhu abakhuleka kukho ngaleso sikhathi ukuthi laba bantu baphambanisile kabashaye ngoswayo.
Umbona efihlwa ngapha umgabe njengoba kulokudoniselana okungaka phakathi kwemuli yakhe lohulumende?
Leyo impica amadala insinda baphenduli. Kuba lukhunyana kodwa ngibona ate ekugcineni uhulumende lo uzakwenza awufunayo. Labana abantu njengoba sizwe omunye wabo esithi bazacupha inhlabathi labo bayakwenza owabo umngcwabo khona lekha kuthi bazakwemba labo ithuna bathatha inhlabathi kumbe irozi ekhanda fana entabeni kule nhlabathi bayekwenza isiko labo lokumngcwaba labo ekhaya. Kutho ukuthi angangcwatshwa indawo ezimbili, angangcwatshwa khonapho erozi ekha ngendlela le efuna nguhulumende labanye lezinduna zakhona lezo, lale indlela abazayenza bona bakibo abawugushungu ukuthi bathathe inhlabathi bayemngcwaba eceleni kukanina. Umgabe ngombono wami uzangcwatshwa indawo ezimbili, umzimba uzangcwatshwa entabeni, kodwa isiko labo lakogushungu elabe lingcwaba umoya uyangcwatshwa kozimba.
Lo-ke ngumnumzana Thande Kozinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Kunjalo nje, iningi lamukele ngembono otshiyeneyo isinqumo sebandla le-MDC esokuthi bandla leli alisaqhubi umcimbi walo ngomgqibelo ekupheleni kwayo nale inyanga ngendlela yokuhlonipha owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Otshone ngeviki edluleyo, ibandla le-MDC belilomcimbi okumele wenziwe enkundleni ye-Rufaro Stadium okunanza iminyaka engamachumi amabili selokhu labunjwayo. Khuluma lentathelo izindaba izolo, umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Jamisa uthe umuyi umnumzana Mugabe wayesezimisele ukuba lilunga lebandla lakhe engakatshoni. Uthi inyathelo abalithetheyo litshengisa ubuntu ngoba lanxa bebengavumelani lo mnumzana Mugabe abasoze baphindisele ngenzondo yakhe. Asizweni umbono kamnumzana Max Mkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kambe ngokutsha kwenzutha ngirayi khona lokhuyana ikambe namhlanje sokungathiwa khona umgabe selungile ngoba ukhutshwe ngekhulu sokuthi umgabe selungile. Akulanto enjenganaleyo, ngikulahleka kwebandla le-MDC ngokwakuqala. Okwesibili, kungakhangelwa ngendlela nje ezomasiko. Hhayi, ngazake sithaya impembe sithokoze sigade phezu kwentaba sithi ufile. Imthakathi lanxa ifile phakathi kwesigaba, nabantu bahambe nje kuphela befika khona ngale benike inhlonipho, kodwa bekungunguna bekuthi ukuthi naye kumtholile. Kambe phakathi kokulahlekelwa kangaka elizweni abantu bebulawa yigugrawundi ekamgabe, namhlanje sokuthi umgabe selungile phela i-MDC lebekwazi ukuthamisa labo ukuthi khona kasiko kayikho emashonaland kuphela khona ngalezihlobeni zabo, ikhona le mathebeleleni. So nxa ungathola umuntu esemathebeleleni besiyakhala sibili inyembezi ezikakiti etheni hhayi umgabe bengumuntu obelungile kumele simurecognize. I-political party siyile, akulanto enjengayo naleyo. Ungathi Jonathan Sibili uku-G40 ukhuluma iqiniso wathi hayi lo be yi-system yani yama-reactionaries. So konke khona lokho into esiyikhangeleyo naleyo.
Singabona amanye amalunga e-MDC kuba thukuthelisa lokho kakhulu ukuthi bengachiya ibandla kumbe nje bonke abantu bazambuka ukuthi hayi wenze ubuntu njengoba wathi uzamvotela
ibandla selithelile lelela balichiya abantu njengoba laba bakuparliament besithi bona abarecognize uhulumende lokhona kodwa ke bona behlezi phakathi lapha neparliament befuna lezimoto ukuthi beziphiwe uhulumende lwabangamaziyo khathesi nxabeza ukuthi bona hayi umgabe beright sibili ebesejoyine le-MDC namangala uhlaza tshokonana nasediliza iparty baningi sibile bayachiyana laphana bazathi abanye bayiqonda straight beyokuzana abanye bayakuzaphu kungahungethilizwa phansi lapha emaceleni lapha kukhanya ngazani vele sokudabukweni khonaphana kusaziswana
kuyini angabe bakwenzile ukutshengisa inhlonipho
kula nhlonipho laphana ukuthi umuntu uzavota anti lona ikhuluma ngobuhlungu kuphela ukuthi bamkhuphe ngombhobho laphana akula lutho laphana olutshintshayo laphana njalo bona be-MDC bekumele ukuthi vele khona leyo lokwazi nje ukuthi khona ufile yini umgabe bengamelanga ukuthi bebekwazi bemele ukuthi bona beziqhubekile ngenhlelo zabo kade vele bezimisile kufane nje lokuthi vele akulalutho olwenzakeleyo ngoba vele kakulalutho lakhathi sabantu bakhala nje amafulegi awiswele phansi mbijana bakhala ngomgoba utrust umgoba obrigadier ngoba naye uthe khona liqhawe lesizwe so ikwabantu ababekukhangele lokho lokho kamgabe lokho ngokunye lokho is a different story altogether more than 20,000 ababulawa igugrawundi bebulawa nguye yena umgabe liqhawelani ngoba sebesitshengisele ukuthi bathi bona umgabe liqhawe ngoba wenzeni ngemva kokuhlukuluza abantu kangaka kulobo mramba thina kulani lani lakhathesi asilazimali lapha asilazikolo asilazibhedlela yena ukufesa esibhedlela esikulu umgabe asoze sithi ngumntu ngumnankakwa umnankakwa uzama ukukulungisa okwenziwa umgabe ngoba uthethe kumgabe
lo ke ngumnumzana Max Mkandla ingcwethi ecubungula ezombusazo obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela emaphephandabeni achiyeneyo iphephandaba le-The Herald lithi uhulumende uzaphathisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ezilikhulu lamathumi ayisikhombisa lanye i-171 ukusuka kwele South Africa kulandela udlakela oluqondiswe kwabokuza umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo utshele idale le-cabinet izolo ukuthi kulabadabuka eZimbabwe ababili ababulawa udlakela lolu iphephandaba lobulembu be-intanethi le-newzimbabwe.com lithi umthethwandaba usunqume ukuba umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi kuzamele aze emthethwandaba ngeviki ezayo ezosivikela kudaba lokuthi walelani ukupha owayengunkosikazi wakhe uTambudzani Muleya imali ezinkulungwane ezilithumi lantathu i-13,394 ngenyanga efunwa ngumleya athi yiyo ezenelisa ukuthi imgcine kahle okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya lilaleleke abalaleli bethu lina balaleli bethu kuma messages elisithumela wona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318
bonani Studio 7 ninjani bakwethu sacela ukuphosela nama awami amagama nje abe mabili angazi noma kuzohlala kahle kwabanye abantu bengifisa ukuthi abantu beke bemhlawumbe umuntu eyedwa obebaningi behlale phansi nje bezibuza sibalekile yebo ezweni lethu ngiqondanisa nezwe lethu ngikhulumela abanye amazwe sabaleka sazohlala lapha sihleli lapha sekunzima sekomile yebo obaba babaleka bazala lapha baguga babuyele emuva balibalekele izwe labo bangalungisi nathi sibalekele saza lapha siyaguga siyabuyela emuva engikushoyo ukuthi never ever ever zikwazi ukuzephephela la njengathi ngoba iSouth Africa igcwele iSouth Africa seyomile right thina masiloku sizitshela phela kunabantu abathi hayi thina hayi ngabe basenzela amaphepha siqhubeke sihleli kugcwele igovernment nayo sekungaphezu kwamandla ubone nje sesixabana sibanga ukuthanyela emgwaqweni ukuthatha izinja lezi ezitshayiswe izimoto emgwaqweni ibuningi babantu so abantu bakithi mina hayi angikwazi ukuthi ngingakhuluma ngithini ukuthi ngabe nje kuya ngami ngabe ngiyabagwinya njengenhlanzi ngibagwinye bengafi lapha bengafeli into engeyona yabo ibagwinye njengenhlanzi ngiyobakhafula le ezweni labo lokuzalwa ongawukuthi noma ngabe kuthiwa ufile ufele into yakini ngicabanga ukuthi bekubaluleke kakhulu ngoba ungahamba ekhaya kwesinye isikhathi ufike uchumayela ivangeli utshela abantu ukuthi hayi lina abantu eyi ivotelani ibandla lami le MRP or voterani ibandla lami bathi lina likuphi lizositshela lini ukuthi namhlanje liyagijima liyasimisa esibhorane lisitshela ukuthi voterani voterani ma selibona ukuthi nidliwe okunzima selisishiyela ukuhlupheka nako nami lapho ebengithi ngiphosele khona ngiphelela lapho sihlobo zami.
Sarbonani kustudio 7 mnegama lami ngu-Adolf Shaba mna ngithanda ukukhuluma ngopresident uMgabe ongasekhiwo njengamanje. Yebo kambe kuyisintu sakithi ukuthi hhayi lapho umuntu uma engasekho emhlabeni abantu bakhuluma nje izinto ezinhle kangayo kodwa kuningi okubakwenzile. Njengamanje abantwana beZimbabwe bagcwele amazwe wonke omhlaba badinga indlela yokuziphilisa imisebenzi ayikho. Yonke into yayikhona infrastructure eyayikhona ngesikhathi seRhodesia ayikho. Sibuye ezintweni ezifana ngalangendlela kade senza ngakhona ukuze ahlale embusweni. Sikhuluma nje ngumuntu ofana wayenza i-ground. Kunama-families amaningi anginabo abangabazi okhulu babo abangabazi ogogo babo ababulawa yile nto. Sikhuluma nje le nto ezeke manje 2008 sibonile abantu belala ezintabeni ngenxa yakhe abantu bebulawela betshisela imizi ngokuthi nje basole umbuso wakhe bakhetha ukuvotela omunye umuntu ongayona iZANU-P F. So ayikho into enhle esingayikhuluma ngayo ngaphandle kwemisebenzi yakhe emibi ayenzile ezweni lakithi. Izwe lakithi liyihlekisa umhlaba kungenxa yakhe.
Hello Studio 7, ngilibonga ngomsebenzini ukufela isithinta nje lathi sikhuluma imibono yethu lezinhlungu eziphakathi kwemoya yethu siphakathi kodaba lukababa uMgabe. Mina ngibona ukubana ubaba uMgabe singamqambela amanga nje simpupurele into eyiyo ayekade eyenza ngoba singamqambela amanga akula nto esiyenzayo kuyafana ukuthi siyenza nje iphutha ize asikhulumeni iqiniso akade kuyenza ubaba uMgabe. Ubaba uMgabe bengumuntu omubi ebantwini kube ngumuntu wakwethwalisa abantu nzima abantu bebehlala nzima ngobaba uMgabe. Ngoba singabe sinzwinga sizenza ukuthi siye phambili abantu sisenze ububi sithemba ukuthi kwela usasa bazasinzingisa bebe sebesithi hey sikhangelana okuhle sikhangelana okuhle. Okuhle obekusenziwa nguMgabe ube kwenzela abecele lakhe edinga isapoti njalo ukubana bamsapoti eyalesembusweni akula abekwenzela ilizwe okuhle futhi tangathi uyenzela ilizwe jikelele konke okuhle hayi kakula. Singambonga nje emfundweni ukuthi wathuthukisa imfundo kodwa mina kumfundo leyo ngizabonga kakhulu bona ababe abafundisayo amateacher ababe yibo abakwanisa ukubana beme ngoba kathesi ngazi kungasomateacher ngazi uhulumende athi uyama njani amateacher yiwa lo msebenzi omkhulu ukubana afundise abantwana.
Siyabonga Zulu kandaba elenelise ukusithumela ke imlayezelo yenu lingakhohlwa ke ukuyenza ibe mfitshazana nje ingedluli amaminithi amabili. Lingasithumela ke inombolo zethu ngu 2+1 202 465 0318.
Sibalekela umnyama, South Africa uhlangabeza ngenduku. Besithatha besifakele indlela. Chabombe, ngabe siwenzeni na South Africa uhlangabeza ngenduku.
Ukuhlelo lapho isihlaziya khona udaba lodlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa olwezonophobia. Sixoxa lomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, esichasela nje ukuthi imbono yakhe imi ngaphi kudaba lokuthi kungani kuhlaselwa abensundu, abelungu, ama-India lama-China engahlaselwa.
Okokuqala singathi thina yikuncipha kwe-resources, imisebenzi iyancipha, amathuba wonke awempilo ayancipha. Ilizwe lase-South Africa libhekane lesimo sokuncipha komnotho walo wonke nje. Lokhu bese kusenza abantu base-South Africa bathalaze bazame ukufuna ukuthi kuyini okungabe kudala ukuthi imisebenzi bangabe besayithola, amathuba abo wonke awempilo anciphe. Bese besike bona konke lokhu kudalwa ngabantu abavela ngaphandle. Uzokhumbula ukuthi ekwenzeni konke lokhu basuka babheke kuphela abantu besikhumba esimnyama, laba abanye abamhlophe noma amaChina noma abakwezinye inhlanga ezingasizo se-Africa abazibheki. Lokhu kwenziwa yikuthi abantu abamnyama base-Africa, mabe se-South Africa, yibo ababangisana amathuba labantu base-South Africa. Kanti abamhlophe bafika bangene kwelinye izinga lapho abangabonakali khona. Mabe bonakala, babonakala njengabaqashi. Yikho kababalwisi ngaleyo ndlela. Umuntu ofuna imali ye-grant ngumuntu omnyama, umuntu obangisa umsebenzi we-security umuntu omnyama, umuntu obangisa umsebenzi we-restaurant umuntu omnyama, yikho belwisa yena bengalwisi umlungu. Ngoba umlungu ufika akhe ibhizinisi lakhe abe siyaqasha abantu abamnyama noma bembalwa, noma naye ngafika ahlupheke kwenye indawo kodwa ngesikhumba sakhe bambona sengathi ungumlungu, an employer, noma ebathathela amathuba amakhulu ukudla umuntu omnyama. Isizathu sokuqala ke leso. Isizathu sesibili ngesokuthi uzokhumbula ukuthi e-South Africa lapha kumaviki ambalwa adlulileyo, ababusi base-South Africa ikakhulu yena umongameli bekuphuma izindaba ezimbi ngaye. Ukuvuka kodlakela lokhu okukhona njengoba kuvuka kwamanje into akuqali kuguquzelwe ngabakhokheli embusweni, ngoba besenzela ukuthi kusuke amehlo abantu ezindabeni zama-leaks la ukuvuza kwezimfihlo ebeziphathelane lokubhenka kukamongameli uCyril Ramaphosa. So ukuthi bagqugquzele le nto becatshile, bebesenzela khona ukuthi amehlo asuke lapho angene kwenye into ukhohlakale ngezindaba kade seziphathe kabi umongameli wase-South Africa. Khona manje ngeke umzwe umuntu okhuluma ngama-Cyril Ramaphosa leak.
Bakhona abanye abathi lanxa bengaphuma abantu abavela kwamanye amazwe, izizalwane zona ze-South Africa iningi lazo azifundanga ukufika kuzinga lokubana zithole imisebenzi yaphezulu, kumbe yona nje efuna i-matrix nje kuphela. Kungakuliqiniso yini lo?
Hayi, lokho angivumelani nakho. Mhlawumbe eyaphezulu yebo, kodwa abantu abasebenza imisebenzi yaphezulu abanandaba nabo. Bona balwisana nabo nalaba abantu abababona suku zonke abagibela nabo izitimela namabhasi namateksi, yibo abantu abalwisana nabo. Labantu abaphezulu le abanamsebenzi nabo. Mina engakutsho nje ukuthi khona uma kungenzeka baphume abantu bangaphandle bahambe babuyele emakubo, okungenzeka ukuthi-ke abantu base-South Africa bazophendukela nabona bodwa. Uzokhumbula ukuthi kwelakithi ngale kwathi ma kusanda ukuba khona uzibuse, abantu bohlanga lwesitshoneni balwisa abantu bohlanga lwesindebeleni bababulala kakhulu. bakakezela izandla umuntu wonke sengisho nabelungu bagoqwe izandla babukela kanti kuyeza nakubo khona lapha kokuzokuba khona ukuthi sokuphuma bangaphandle kuzoqala ukuthi kube khona impi yobuhlobo umZulu nomXhosa umXhosa nomPedi kuliwe kube yimpi yomvukela ngoba labana abantu athi becabanga ukuthi yibona abenza ukuthi bangathola amathuba bazobe sebehambile bazokuthi ngubani owenza amathuba angathola ngoba azoqhubeke ngekho ngoba isinkwa siyancipha balweke baqedane kuzothi uma kusuka lapho balwe nabelungu njengakhona esakubona ngale kwelakithi babadudule labo kuliwe kube yimpi enzima lenti ti ukuthi khuzwe ingaguquzelwa ingakhuthazwa ngoba ekugcineni inyoka izoziluma umsila
kodwa siyabona ukubana sikhuluma nje bekulodaba olwamaplazi ayisilo na udaba olulandelayo olungabangela ukubana abelungu labo bazithole besenkingeni
yebo ukubeka kahle mtaka baba kuthi ma kusuka lapho ke uma sekuthalazwe kwangatholakala ukuthi kanti salamba kwabanje kwenziwa kuyini ukhona ozokhomba ngomuntu wathi hayi bo nampa yani abantu abasithathela umnotho wakithi ngabelungu bhekani ukuthi emapulazini baphethe njani emafemini baniphatha kabi kanjani endaweni nonke enisebenza kuzo abaniholisi banipha ushintshi sokuzololwa-ke izikhali kulolwe izincukuthu kuqondwe kuba belungu hawu kuluwe nabo lichitheke igazi liphalale ligeleze imifula yonke
lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe besiqoxa ke kuhlelo lapho sibe sikhangela khona udaba lo dlakela oluqondiswe kwabo kuza eSouth Africa okuthiwa khona izenophobia ngesilungu kusasa ke asisoze sibe lalo uhlelo lolu ngoba sizaba sikhangelane lendaba zokubekwa kukamnumzana Robert Mugabe kodwa ke siyaqhubeka njalo ngolwesine ngendaba yethu ngolwesihlanu ngendaba yethu yona le ezenophobia
Sibalekela umnyama, sibalekela umnyama, South Africa uhlangabeza ngenduku. Besithatha besifake indlela, thabombele ngabe siwenzeni na.
Usibalekela umnyama, sibalekela umnyama,
sibalekela umnyama, sibalekela umnyama, South Africa uhlangabeza ngenduku. Besithatha besifake indlela, ithabombele ngabe siwenzeni na.
Usiwenzeni nambeki, siwenzeni ngqakula,
siwenzeni nambeki, siwenzeni ngqakula, South Africa uhlangabeza ngenduku. Besithatha besifake indlela,
Siwenzeni
nambeki, siwenzeni ngqakula, South Africa uhlangabeza ngenduku. Besithatha besifake indlela, ithabombele ngabe siwenzeni na.
Asonanga muntu asibulalanga muntu
South Africa uhlangabeza ngenduku Besithatha besifake indlela Thabombele ngabe siwenzeni na
Asonanga
muntu asibulalanga muntu South Africa uhlangabeza ngenduku Besithatha besifake indlela Ithabombele ngabe siwenzeni na
Usibalekela indlala sibalekela nochuku
South Africa uhlangabeza ngenduku
South Africa uhlangabeza ngenduku hayi ingoma esi vale esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje siyadibana njalo kusasa sikhathi sinye kumbe njalo la wansuku sixhuma ntambama ngo 7 igama lami ngu Chris Gande libe losuku oluhle